So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 Mbimbitho 2021 igama uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli izindaba eyanyamalala kuminyaka eyithobaminembili edluleyo u-Itai Dzamara ukuze akhululwe.
Dabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Umhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuDzamara.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamuhla.
Sinesikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo lesi izolo ntambama umphathi ntambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano weWorld Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSeni Sibanda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injectioni eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo. Kuqakathekile kakhulu njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona. Njalo ukuthi abafundisi labo bebe yingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini zihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethelwe wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho umfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane le minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhona sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ekakhulu emakristini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona labo abazimisele ukuthi bekwenze kuza lethake kuyayenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bayamukele ama-vaccine la asebuyile. Njalo ngiyakhola ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bechedela ngemuva ngiyakholwa ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengisa ubukhokheli ukuthi lawo ama politicians abe phambili labo beshatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injection zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo uItaitsamara ukuze akhululwe. Loba enkundleni yeTwitter uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kweleBhilitane lapho uMonzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadollars inkulungwane ezinhlanu $5,000 ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uTsamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kweleBhilitane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kulentatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba ikuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini kuTsamara njalo oluhlinikeza indlela esimkhumbula ngayo uItaitsamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ikuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakoTsamara leMazimbabwe onke lomhlaba onke ube kwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoTsamara, kakuthwale aye lakho emapoliseni kuncede penyo njalo kube lufa ubufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba luka iTaitsamara oluzwisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo muntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu mhlobo njalo. Ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kuka iTaitsamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaTsamara kodwa lasemulini zabantwana beZimbabwe ijikelele ukuthi waya ngapi ngoba ngumuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MTCT lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItai Dzamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTCT ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisichiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempila kahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi ikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele ukudandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week saste njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa anganayo echawe umpango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga. Ngakho ke sithe inkosi kayinikisa inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports la.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi wenziwe linga apply ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail it's an intermediate relief or liberty. Thina sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Khonokho ukutshaywa yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni ukuthi no, laba bantu kabavalelwanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babeze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senzo?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyiceli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo yenu ukuthi ngempela abalimele?
Uvele ukhangele nje wabona umuntu ilihle ukuthi livuvukile ikhanda lidabukile. Lokho abazama ukwenza lokho kuzama ukuhlela ukuthela amanzi emhlanu wedala.
Itheli ixoxa le indaba lihluza emthethwani ndaba yokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunywe ngabachuchisi ngumanje?
Umchuchisi abachuchisi bavumelane lathi, nomanje uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba director le prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhe.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party. Ube xoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwabulawayo. Njenge sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipholisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa ngumongameli. Kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani. Lokhu kulotshwe enkundleni ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salwanani basakazi be-Studio 7, siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhethwe Bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Mina basakazi ngithi sicelane ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazangazwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni. Umnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini ka izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliyana ilizwe. Mnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe ekele ukube khuluma eqambela abantu amanga ethi hey umkhono musisuka uma new dispensation. Nangagwa akulanto azayenza. His hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi. Inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana baphoselwe emgodini ilele kabuhlungu babulawa kabuhlungu ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke. Umnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyani ilizwe ukufuthelana kukhona ebantwini. Inhlabathi iqalekisiwe. Yonke imizamo nje abathi bayizama bafana labantu abathela ebhakede nelivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke abalikuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona bantu bakithi. Hayi mina ngiphawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo kuqhubeka iqinisa phambili ngendlela i-government leZimbabwe eziphatha ngayo. Phela kuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu isiya phambili beke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe abazenzayo nezinjalo. Into encane kagcwalisa amasotsha ebayishaya abantu. Into encane kagcwalisa amasotsha. Abantu bakithi sezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphi ama-economy amanga kahle bazosifumela sihlohlela emazweni ethu. And liwe selethi ilizwe libebekaso alibonisi nje lokuthi izalunga iphinde kancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo igovernment liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi umuntu osalandela igovernment liyane zalo PF ukuthi uzitshela ukuthi uyenzani nje. Hayi, lokuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga. Into embi yena uyenzileyo waniphi. Ube right manje siyakhipha umuntu eplazini akukho umuntu ongavumeli ukuthi ufane uqhampe umuntu ezongena indlini noma umuntu etiyena ngosomakhonya la ukhonya kanjani indanazo yakho. So le yibona into yakhona ungayibheka isasele u-tribalism phakathi sihlasile sithi sesiyenze nani into yomqondisi wala ma-tribalism ezano PF nokwayele tribalism and abakithi laba sindebeleni abakhulu zano PF angabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzalo baziphendula babangamashona so kungani namashona abasafani lokuthi abela abayikhulumi inetebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo about amashona kuphela sekuphendule babangamashona. Akwasikhohlweni ngabo ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fa isiyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la entweni leyokuyo manje simncediseni into embisi yalena ef namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu laba kuthi abetoti abe-rong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphosa achaya abantu la bantu abafaka abebhejo ezibhejo because bonke la maphosa abona-rong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ekuzobona khona nje ukuthi izalo PF yona ve umuntu wesindebeleni ayifuni te phakame. So ithi nantu bakithi asindelokuba sibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikezana amandla ngoba kubuza ukuthi ngabantu bangayifunisa nophe bayakwazi empumelelweni indlela empumelelweni abayifuni. Maybe bona ilizwe makuma-sanction bayikhona ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi layo kinto makuma-sanction batshontsha kahle akhola mntu ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So ikondlima usantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yeza simelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisibalamandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihlobo, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika olutho nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samandebele ngikhonseni kakhulu ngithi lilalizwe sihlobo zami as long indaba yegugurawunde ingalungiswana angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeleland balokho bekuziba ukuthi bayilungise leya ndaba vele amabhadi awudlala lilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo balokho bephethe umbuso bayihlele ukuzisola abaziboni bele phutha ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa labantu abantu abafana ukuthi ngabe sesihlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyekwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ngithi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlambe lefike manje corona izashishidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje iloko sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa ugovernment ebekhona ugovernment usenzwa ngowani ukuthi exhase izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma yenzeke ema-tablet kodwa noma yenzeke izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop siphatha lezi school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akulandaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-gift sondo kufo kandlovu lapha ne-plumto endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethe siyakhothama kuwe izwenye lakho lisuka kunkulu kudela lize levinjwa nguzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hhayi bafowethu asibekezelene lizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe o-3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabe ngisazi ukuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo okunye ndokuzwa abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la mbuye e-Plumto esikhalangeni kodwa ngike ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqemba kithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabumtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukhuluma amashona these amashona that abantu angeke bekuvotele lokho wena kufanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele le nto kanti ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani siyazivela ihlala ikhuluma amanga i-grand plan lokho lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika isigaba se-Texas sibe ngesinye sezigaba zelizwe lemelika esakuqala ukekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokhu kwenzakala inani labatholakala beligciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yi-COVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yo-COVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Texas ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Umumo wegcikwana le-coronavirus e-Texas awukhanyi ukuthi uyehla kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igcikwana le-coronavirus. Akukhanyi ngoba kukhanya ngathi izibhedlela zilokhe zilaba abantu abagulayo njalo abantu lokho bethelelana umkhuhlano nalo yiko ke bona laba bakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono akusela lutho akusenjani kodwa ke i reality yakho na ukuthi hayi akukajengiseli ukuthi ungathi yi state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we coronavirus yiwo umumo okhona ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona obe kungathi kuyashoda la kokushotiswa yiyo isnole siyane saba khona yivaccine kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la bakhanya bahla ngingazi kugithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bawuthatha njani ngoba bake bahlatshwa ijekiseni engasiyo so bangathi bayesaba mbijana
ungasitshela ukuthi isigaba sona leso eseTexas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile kuhamba njani unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliwe bayahamba yini abantu ngobuningi
bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo kuyekelwe lokufakwa ama-mask kwenziwe yonke linto khona lapha eTexas kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la akusomanga wona la ukuthi ukhona ikuthi nje laba eTexas bayilabana abantu labe sithi thina ngama-rednecks abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdalo sowaphumayo owadliwayo kuma elections nxa besenza benza okuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane abantu bayafa abantu bayagula yikho ke ungakhangela noba kuthiwa kuvuliwe asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile sebezidlela sebezihambela
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas ngapha kwele Melika
Marai Shira Wazi Kuzenai Nanare Tindiri kande ngoma Hanyera vegasi mapopo ma Andi natarone kutisha menge shaka oma Manai Yonki nto tabi ikona Nzonye mafigi zolo yole kona Pafete uoza lizo mbona Aba mega bawali lapa Iko beno mbona Manai
Aba ndova nechi muti sofa Ndova nechi muti sofa Ndova nechi muti sofa Dino tzara nechi kainda vandano shafa
Iba bale stampa sofa
Baby, I no gonna figure. Handi tika mira, baby, wangu atendeka. Mawako ya mchuno ajirereka. Kuita zenga ya rikuda kumbo ni pereka. Ile nilo ntola treza. Zwan, natata p-tape meza.
Chimuti ingoma ka.
Zwan, ngati nyambone geza. Manai, namona.
Manai nine, hamba lo Enzo Aisha.
Hanyera vegasi mapopo ma. Ati notarone kutisha menge shaka.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba
Uhulumende usekethise njalo iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itaitsamara. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.